sokusobala ukuthi iZANU-PF administration iphezu komlando wokudiliza ibandla labantu. Siyakubona konke lokho okukhulunywayo ngokubazelana izinto nje eziyize, kodwa ke asikabi leqiniso ukuthi umeya uMaphumi bambopheleni, kodwa sibona ngani ikuhlukumeza umeya ngoba wawina ama elections e-council bona bengazimiselanga. Abazalwana lama members loZulu lingahlupheki ngoba konke lokhu siyakwazi kwakusenzakala ngesikhathi sika Smith, kwenzekala ngesikhathi sika Mgabe. Baningi abantu ababulawayo ngo-2002, almost 2000 bebulawa ngenxa yokuthi MDC yayisiwina ama election. Kwabuya u-2008 iningi yabantu yabulawa futhi. Yikho ke thina esifuna umbuso wabantu akusithusi, siyakwazi ukuthi uhambo lwedemokrasi lubuhlungu, ayisiyo splinter race, yimarathon. Bazama ukwenzela ukuthi abantu abaningi besabe, babe le-apathy, banyomuke or ba-resigne ku-active political participation ngenxa yokuthi baza kuthi kuyafiwa kulo hlupho.
Bakhona abathi amakhansili akhokhelwa libandla lenu akhohlakele ngoba sesike sabona kubotshwa amakhansila eHarare, amakhansila eChitungwiza, kanti lamakhansila akobulawayo lawo abikwa ecutshungulwa nguhulumende. Lithi ningalokho?
Kuliqiniso ukuthi ama-councillors wonke elizweni jikelela e-MDC vele bafuna ukuwaxotsha. Bafuna ukuwaxotsha belandela izinqumo zikamonzula lokhuphe noma belandele ezeZANU-PF ze-corruption. Thina sithi bangaxotsha babophe bethathe impahla zethu, kodwa phela abantu abasazi bathatha inhliziyo zabo. Asisela headquarters, asisela mali, kodwa siyajabula ngoba khonoku abakwenzayo abantu sebesithanda kakhulu, sesikhwele sange 52%. Yikho ke ungaze uhambe ngaphi, mbe eMaripati, mbe eRushinga, mbe eMadlambozi, mbe Plumtree, mbe eJotsholo, hayi iMDC chethechethe. I-MDC kuphela. Yikho ke bangasithathela konke ngaphandle kwempilo, kodwa uma saphila ibandla le-MDC alisoze libhidliswe mahlayana ngabantu abangalambeko.